So we see card is in the VOA in Ndebele.
Lami ngibonge uTanono Kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku-13 Nhlangula 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla leZANU-PF lithi lizethula emthethwandaba udaba lokuthi amalunga ibandla le-CCC alijumi lanhlanu afuna ukuncintisa ukuba ngamalunga edale lephalamende angasavunyelwa ukuncintisa.
Abasahambi sebekhuluma nje besebenza ngethiwa ngesilungu i-assumption ayisikho okwakhathi se-new dispensation amathuba aphiwa okufanayo.
Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi selimangalele emapholiseni labo ababhalisele ukuncintisa ngaphansi kwaleli bandla kukhetho oluzayo bengelamvumo yaleli bandla.
Abantu abathize ezindaweni ezifana leBulawayo, leHarare, leNkayi, lapha abantu abafoja ama-signatures awethu awebandla babaqamba amanga bathi bamelele ibandla le-CCC.
Abaholi bebutho lakwele Russia ababili babikwa bengaziwa ukuthi bangaphi ngemva komvukela wamabutho owenziwa ngeviki yedluleyo.
Angwaba khona ukuthi ngasabonakala ukuthi vele sebemthethi sebemqatshisile njalo akasoza phinda bonakale futhi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lamhlanje siqala uhlelo lwethu ngendaba eziphathelane lokhetho oluzayo.
Asambele madoda siyovota.
Asambele madoda siyovota. Sivote lenkulu.
Asambele madoda siyovota.
Ibandla leZANU-PF lithi lizethula emthethwandaba udaba lokuthi amalunga ebandla le-CCC alijumi lanhlanu iningi lawo engawo koBulawayo afuna ukuncintisa ukuba ngamalunga edale lephalamende engazavunyelwa ukuncintisa. Ibandla leZANU-PF lithi amalunga la afaka amaphepha awo kudale le-nomination court ngemva kwesikhathi esivunyelwa ngumthetho esehola lesine 4 o'clock ngelanga lomthethwandaba lo. Umthethwandaba ungemukela isicelo saleli bandla kuza kutsho ukuba izikhundla zamalunga edale lephalamende zakoBulawayo ezilichumi lambili zizathathwa libandla leZANU-PF. Umgcini ingcebo webandla leZANU-PF umnumzana Patrick Chinamasa wethule amazwi okuthi baza kuya emthethwandaba ngoba okwenziwa yiZEC ukwemukela imali yamalunga la akukho emthethweni. Sixoxele siphathamandla sebandla leZANU-PF umnumzana kuDakwashe Munsaka saqala ngumbuza ukuthi umkhankaso wabo uhamba kanjani esigabeni seMathepeleland North.
Hayi, okwamanje abantu sebeqalisile ukukhankasa, bakhankasa kamnandi futhule endaweni eziningi kodwa abantu abakangeni sibili okuzwayo kusalokuthula endaweni ezithize kodwa sebeqalisile ukungena. Mhlawumbe ukuthula lokhu abantu besagijima bedinga izimali ezokuthi bekhona ukungena endaweni ezijiyeneyo kodwa hatshi akukangenwa okuzwayo kodwa ukungena sesiqalisile ukukhankasa endaweni ezijiyeneyo abantu bayagijima sibili abaningi sazi ukuthi bebemelele nomination court yathi iqedi nomination court hatshi sebeqalisa ukungena abantu kancane kancane. Ngikhalela ukuthi yena le imviki ezayo hayi yiko lapho kuyabe sokuba ngumsindo sibili okuzwayo abantu sebegijima.
Ungasitshela ukuthi nxa wena ukhangele okwenzakalayo ungathi amabandla wonke ayaphiwa yini amathuba afanayo endaweni ezifana lemsakazo yabo ZBC ephiwa ithuba lokukhankasa emsakazweni?
Amathuba aphiwa amaphathi wonke sibili. Isihlupho lwenzakala nge-CCC yikuthi khona bavela bazitshela bona ngalokho kwakusenzakala ku-all dispensation ukubana iZANU-PF yele monopoly over i-information elizwe yiyo njalo ele monopoly over i-media. So ngakhonokho abasahambi sebekhuluma nje besebenza ngethiwa ngesilungu i-assumption ayisikho wakati si new dispensation amathuba aphiwa okufanayo njalo nje nxa likhumbula sokule 6 TV stations asevuliwe under i new dispensation lawo ama TV station amaningi akhona ngama private media houses akankasayo okungelani nohulumende kumbe lezana PF lakho futhi bayavunyelwa ukuthi behambe khonapho be campaigner ku ZBC bayavunyelwa kodwa nje abafuni ukuthi behambe besiyakhuluma khona ngale ku ZBC asazi ukuthi babe besabani ukuthi bengahamba ku ZBC so amathuba ayafanana ba
yona imvumo yokuthi lenze imihlangano liyayithola lula na lezizo
imvumo baba ever since kwaba le proclamation akula umuntu ohambe siyadinga imvumo sichaya kuphela thina singena kuphela ku ground akula umuntu eqoqoda emapolice nedinga imvumo ever since there was a proclamation that means it's now legal to campaign so kathi sisesikampena sesigijima endaweni esijeneyo imvumo abantu bayezenzela amara labo okusemthethweni
lo ke ngumnumzana ku Dakwashe Musaka isiphathamandla sebandla lezana PF njalo ezancintisa kukhetho lokudinga uzamela isigaba seBinga South edalele eParliamente lokhe sokudaba lunye sixoxele lesiphathamandla sebandla lesiCC umnumzana Thandeko Zintimkandla saqala ngumbuza ukuthi umumo unjani esigabeni seMatopeleland South
umumo ngapho wakhathesi njengoba nje bekukhethwa abazamela abantu kuzigaba ezitheneyo amakhansila lamalunga ephalamende lomongameli ngeviki eliphelileyo kusathulisile khona lokho njalo ukuthuliseka lokho engxenye kungathathwa engathi kuthule kakhulu kodwa hhayi ayisikho bakhona abahamba emaceleni abasebenzisa imali yokuphambanisa inhlelo zamabandla la aphikisayo kukhanya lanxa kungeladlakela olubonakalayo kodwa-ke bayazama ukuthi bathenge abantu ukuthi labo abangasuthisekiyo njengoba emaphathini lapha ziningi izinto ezikhuba abantu laba abakhubekileyo bangene ngendlela engayisiyo eyabe iyinhlanganiso lanxa kuyabe kuthiwa babizwa ngegama lenhlanganiso sizwa kodwa kwezinye indawo njengobomashingo ukuthi hhayi kunzima abanye sebelalela lezintabeni thina ngapha besingakahlangani lakho-ke lokho kodlame olusegcekeni kusathule nje ngoba le mikhankaso emikhulu leyana ungathi kaye kaqalisi nje abantu basatshaya imitshetsha phansi besenza emhlangano emlithwane kodwa hhayi engakutsho ukuthi akuyahamba kuyini vele okungenzakala kuleli lizwe kungela zigwenxa phakathi kodwa kwakhathesi hhayi ngathi kuyaqhubaqhuba
yona imvumo yokuthi lenze imihlangano liyayithola lula na lezizulu
njengoba ngisitsho ukuthi hhayi imihlangano kazulu esingathi ngesilungu ngama-public meeting kayikabi mningi kodwa-ke yambona ukuthi kungantshintsha lokho ngoba imvumo ingaba khona imvumo izaphiwa kodwa bonabo abaphethe intambo zokusinika lezo mvumo bayakwazi ukuthi kulezinye indlela ezicatshileyo abazaphambanisa ngazo leyo mhlangano ikakhulu lokho kokungenela kuthiwa i-infiltration bangene phakathi badunge abantu ngiyabona ukuthi sibili basebenzisa indlela eziphezulu zokuphambanisa imihlangano ekhona kodwa-ke hhayi sizabona sisiya phambili ngibona ngathi imvumo yona iza kuba khona kodwa kuyasetshenziswa ezinye indlela zokudunga leyo mhlangano njengoba le mithetho lemitsha ekhandwayo yokuthi ungakhuluma lokhu uyabotshwa landani angithi babethi yendlela ukuthi ubani uthe abesebotshwa-ke kutsho ukuthi imvumo ingazibe khona kodwa sekulokuzithiba kwabantu ekukhulumeni ezinye izinto okumele bazikhulume kuleyo mhlangano ukunika umuntu imvumo yokuthi enze umhlangano wena umfakele umjibila kuyafana nje lokuthi imvumo yakhona hayi asiyo mvumo ele ntandokazi phakathi
alo-ke ngumnumzana Thandeko Zintimkandla isiphathamandla sebandla lesi-CC obekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseGwanda Lokhe sikudaba lwezokhetho ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi selimangalele emapholiseni labo ababhalisele ukuncintisa ngaphansi kwaleli bandla kukhetho oluzayo bengelamvumo yaleli bandla, njalo sebenikezwe amasamanisi ngoba bebikwa bephula umthetho ngokuzisayinela amaphepha ayikhomba ukuthi banikwe imvumo ibandla le-CCC. Lokhu kuvezwe isiphathamandla esibona ngokuqutshwa kwenhlelo zokhetho kuleli bandla unkosikazi Ellen Chiriyelenga. Uqhubeke wathi bathathu kuphela abalandele isixwayiso semandla basusa amabizo abo kuluhlu lwabancintisa abavela endaweni ezivalisa iMaswingo, Harare leMarondera ababikwa belobe incwadi zobufakazi balakho ezama-affidavit. Abanye ababikwa bengelamvumo yokuncintisa batshela iStudio 7 ukuthi bazaqhubeka ngokuncintisa bemele iCCC ngoba bakhethwa ngumphakathi, kodwa ibandla leli lizazifunela abanye. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele unkosikazi Ellen Chiriyelenga obona ukuqutshwa kwenhlelo zokhetho kubandla leCCC.
Labe silohlelo lokubonisana lama candidates ethu avela endaweni zonke elizweni ukuze sincedisane ukuthi ku campaign leyi kuyasetshenzwa njani, sibancedisa njalo in terms of ama strategies. Ngakho ke lolu uluhlu labantu abaphumelele ku nomination process nxa luphuma lizasinceda kakhulu ukuthi sibe le confirmation ukuthi kumi njani in terms of ama candidates. Njalo kulodaba olunye olushuphayo olamadabu candidates lapha esibone khona abantu abathize ezindaweni ezifana leBulawayo, leHarare, leNkayi, lapha abantu abafoja ama-signatures awethu awebandla babaqamba amanga bathi bamelele ibandla le-CCC kodwa bengathunywanga libandla. Njalo abanye bakhona ngabantu esingabaziyo nxasi kuzisisa indaba yangkhona sibona ukuthi abanye bakhona ngabantu abezanu-PF. So ngelinye udaba esizama ukululungisisa nezekhi ukuthi udaba lamadabu candidates lulungisiswe, izekhi siyibhalele incwadi yasiphendula yathi hayi, bona ngokubona kwabo akula lutho olwaphambanisekayo, abana sizathu esizabayenza singabayenza ukuthi abantu laba abamadabu candidates asoba bebandla. Kodwa sibona ukuthi kulokwekethisa okuthize, njalo udaba lolu sesiluhambise e-court amalanga amafithane alandelayo sizahamba e-court sisiyabonisana ukuze inka i-court ilungisise udaba lolu. Njalo sikhuluma kunje, so njengebandla sesifake i-police report sireporta laba abantu ngoba bayenze ubugebengu lokhu ngesikhiwa abathi yi-fraud. So indaba le isemthethweni, njalo kuyisifiso sethu ukuthi nxa sesisiya ekhethweni abantu laba basebekhithiwe ku-ballot box ukuze bengakonfuzi abantu.
Kahle kahle bangaki abasuse amabizo abo kuluhlu lwabazancintisa, labo elithi bekungafanelanga bencintise, njalo lilobufakazi bani?
Phakathi kwabantu bonke abafaka amaphepha abo besithi bamele ibandla le-CCC bengakhethwanga libandla, kulabathathu kuphela abavumileyo ukuwithdraw amaphepha zabo, iningi bayalili. Njalo nxa sikhangela ngasemthethweni ilanga lokuwithdraw liphele izolo, i-17 days ikwana. So kutsho ukuthi osokusele ukuthi indaba yangkhona ihambe e-court njengalokho esesikwenzile. Isamanisi, amasamanisi sibaphile, njalo sesimelele abezomthethandaba ukuthi bazayihambisa njani indaba yona leyi. And okumqoka esikubonayo ukuthi abantu laba ngabantu abathunyiweyo ukuzobhidiza ibandla le-CCC ukuzobona ukuthi kuba le-confusion phakathi kwabo ama voters ngelanga lokhetho ukuze kukhona kungasoze kukhanye ukuthi umuntu omele iTPC ngiphi. So ngabantu ababhilizayo njalo sibonthi ngabantu abayephule umthetho, yikho sezisithi indaba yangkhona ayihambe kube umthetho yandaba, sibone ukuthi izahlazulula njani ukuze abantu beZimbabwe benelise ukukhetha inkokheli abazifunayo kungela confusion phakathi.
Lo-ke ngonkosikazi Ellen Shiriyelenga ubona ukuqutshwa kwenhlelo zokhetho kubandla le-CCC obexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga we-Studio 7. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elezimlight.com lilodaba lokuthi umphathintambo wezisebenzi sikahulumende umnumzana Paul Mavima uthi ngamanga ukuthi izisebenzi zizengezelelwa iholo kusukwana ezilandelayo, isithi uhulumende ingkhona izahlala phansi yacubungule lolu daba. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi amapholisa athi ngamanga ukuba umnumzana Dalubuhle Ngwenya ohlala eBarberfield uthengisa abantu. Amapholisa athi imbiko ekhomba lokhu isabalele enkundleni zokuxhumana ukubangele ukuthi bagcwayisise, kodwa bathola uNgwenya emsulwa. Okwamanje sengidedela emuva ngilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Studio 7 linjani khona ngabe umdunga sicela ngicela bonke abantu bemathebeleland bevotele iMRP MRP yama councillors njoba ekhona ama MP ayisivoteleni MRP ngoba siyabona ubandlululo olukhona lapha elizweni lakithi alupheli, abantu besishoneni vele kabafuna abasindebele. Sizimeleni sodwa lati kade kuyini esikufuna
Studio 7 ngabe linjani lawo zonke. Siyabonga usethelela uhlelo, siyabonga uhlelo Studio 7, sibonge laphana usihlazela ngezombusazo ukwazile izwe lakithi limi kanjani. Kodwa hayi, sizame sithi siphelelwe ngamandla sizama ngendlela zonke ukuthi manje yenza amaqhingayo okugebenga. Kanti hayi, siphelelwe ngamandla, yabona umlilo ozayo ukuthi uyashiya kuphela. Sithi phambili ngokuvota 23 August asambeni maZimbabweni sevota, sikhipheni zana. Okhulumayo umfoka Bhoko hambane senyamandlovu, sithi zana ayiphume.
Ungabe unjani umsakazi nabalandeli? Ngihlala edabeni, sengibheke ama-candidates lawa afuna ukuba ngama-president for ukhetho luka-August. 11 yawo wonke akula i-1 even 1 iNdebele. Ngitshela ukuthi amaphathi wonke lawa akula even iNdebele eli-1 ebelingaphakamisa isandla balisapoti bathi hayi cela usimile. Hayi hayi bafethu, ayike abake ukudlala ngathi. And even yena le CCC abantu abagijima ngayo last week lo mama lo othingo Shirie Tenga obethi yena abantu abafaka abayenza ama double candidates ababazi, but namhlanje sebe sithi abantu babo abayenze ama double candidates abahambe baye withdraw amagama. Why abantu laba benganaqiniso kanje? And into eyone engalixwayisana abantu bamandebele ukuthi sizamani ukuthi lize landiqunywe phakathi, ukuthi lizoqunywa phakathi MRP orobani okusalayo ezilongo izizwe lingaqonywa ngaphakathi. Ukukhululeka angeke lize lutho, lizohlala igijima ngemva kwabo laba bantu until lezulwa nizenu. Ngiyabonga msakazi.
Salibonani basakazi beStudio 7, ngiyalibingelela laba abalalela. Hayi, siyabezwa umhlanga bathi bazokuphandle kuthukuthuku lawayo, but into kumele bebeyazi ukuthi last year kuma by elections bakontestele neli MDCA bayala ukuba ku CCC bebona ngani njengoba ibandla lule 2 months abantu abasozile vote ba contest abadliwa futhi ngabantu be 3PC. So bathe sebebuyile abakhulumanga ukuthi sina sesiphenduka babhalela iMDC ukuthi hayi sina sesiphumile bekwathi vele iMDC livele ihlupha ku 3PC. That's why ibuphunyiwe. So abayenzanga njengabe gwanda ababhala incwadi. So bazayamkelwa njani befakwe? Bathi sebefakiwe kuyimonzo rekufuna abantu baqase ukuhlupha futhi. So that's why bevalelwe phandle lokho ukuthi bethi yeke ubuya abantu beHarare. Vele asikusebenzi kunjalo umuntu vele enxa engafakwa ngukhuluma intando yakhe kodwa kangeka zathi thole nzima ngibandla lezana uPF. Kathetha nje yabona umnanga kugcinile ukusayina umthetho lo. After ama elections uyawusayina ke ungasela umuntu okhuluma ngezana uPF wonke umuntu usazohluphe. Lokulutha bazivuthela benza intando yabo abantu bahluphe kabalanda.
Yes, Studio 7, Studio 7 linjani. Aleke ngiphawule ngendaba yenu. Yes, indlela othwa abantu bakhala ukuthi kubhaliswa abantu abayithula. Umuntu okhulumileyo kade likhuluma laye lapha otho kobulawayo, otho ngokobulawayo sokufakwa abantu beHarare. Bafakwa njani abantu beHarare kobulawayo? Yazi la SCC ngathi ilesizanu kancane. SCC le ngathi ilesizanu kancane leyo SCC yakhona. Ngoba, hayi, isigcina thina singasathembi sesisithi ngcono kube ngumthwakazi. Ngoba into vengani into zeHarare phakathi. Into othiwa iqala elungiswe iHarare vele ayiqondanga. Vele nje SCC iyizanu kanje. Into nje khona nje, hayi. La bantu amashona vele ahlale ngamashona kuze kujike lokho.
Linjani emsakazweni, linjani emsakazweni kaStudio 7. Indaba ye-3PC le inzima le. I-3PC ibandla leli ligangile. Manxala izothatha abantu abavela eHarare ze bafaka kobulawayo bebe yamakhansila. Kanti abantu bakobulawayo bayangaphi? Simzwile ubaba lo kade ekhuluma ekuseni lapha loTunkamili Nkomo lo. Obesisithi ye usekhitshile katshana kwathatha umuntu weHarare wafaka kubukhansila. Hayi, hayi. Sicela ukuthi ibandla leli lihloniphe abantu mani. Umuntu lo muntu kabuse lapho ohlala khona. Ungasuki emzini wakho uzobusa kwemzini wenye indoda. Kanti uyabusikiyo indoda le iye ngaphi masuzobusa emzini kwaleyo ndoda kanti. So ibandla leli cela ukuthi lihloniphe abantu. Umuntu lo muntu kayebuse lapho ohlala khona. Ayeke sithathe umuntu emathebulini siyemfaka eHarare sekuthi ebe ukhansila le. Akwenzeki lokho. Abantu beHarare kabazibambele umnotho wabo. So i-3PC kayingangeni isitatus sezanu PF lesi singcolileyo lesi. Sifuna ukuthi umuntu lo muntu abuse lapho ahlala khona. Amakhansila onke lawa asindebela sekhitshile kathana wafaka amakhansila vele eHarare. Hayi asikufunde kuganga lokho.
Ibonani salibonani Studio 7 linjani basakazi. Hayi thina siyaphila sikhona. Hayi khona apha eZimbabwe. Siqanjelwa amanga umnangagwa. Umnangagwa lamanga madoda. Ezekhulume lokuradio ukuthi sizanikwa imali esiqambela amanga. Hayi into le angaze ngiyibona. Hayi siyangekile thina badala. Ngiyabonga.
Linjani linjani basakazi linjani basakazi siyalithanda lonke. Thanda lonke. Hayi hayi hayi. I-3PC kati wayivoxa voxa so isidonselana njengamasaka abantu ababangamasaka omuntu. Kabananzelele izanu izanu ayifuni ukuthi i-3PC win. Ayifuni ukuthi izanu bayazi abantu ukuthi vele ilokugebe ngaphakathi. Kade abantu babulaya indlala. Hayi lati amaNdebele mani labanye abantu mani basindebeleni sithande ezinye izinto mani ezingasoze zisize mani. Abantu wayi bengananzeleli mani hayi mani nanzelelani bantu besindebeleni. Wayelithanda ukuvotela izanu so. Wayelithanda ukuvotela izanu sukani kuzanu mani mani. Mashona namaNdebele. Yekelani cabinet kamnankagwa yonke yodwa mani. Hawu mani hayi sukani mani hlobo zama sukeni labana abantu mani. Lidlani kakuzanu lidlani kuzanu abantu bakhala badubeka lezo Ezra Jesus Banda bekhuluma. Asivoteleni i-3PC kuphela. Abantu asibambaneni sivoteleni i-3PC sonkeni. Sonkeni. Asukubeni ngobuningi bethu bayekeleni labo bantu bangaze bavoxavoxe i-3PC kodwa mina yazini ukuthi ngiqondanga. Ah siyalicela mani badala lingenza so. Lizobona izanu ngawini. Sifuna ukukhuluma sonke sisemazweni like lize ngendlala ngoba lizodubeka lizobona. Angake size silithumezele leyi odi ayihambe. Singake size silunike lutho. Shiyani ugawula votele izanu kuphela. Lina elisekhali elisemaruzeva elisemadrobheni eliwazi ukuthi lidla ngapha egoli sitshiswa sibulawa. Hhayi sukani kuzanu. Lonke likwazi ukuthi abantu abenu basemasayiphetshiya kwezilwane iphetshiya kwemfula. Yekelani ukuvotela izanu. Yekelanini siyakucela bazali. Siyakucela lonke ungabe umzali wuphi kuphi kwendawo uselwagwela ufomu kuphi kuphi. Yekela. Hamba.
hambani ku 333 long
studio Steve studio 7 livuka njani mina lami igama ngu Adolf Shaba nanthanda ukukhuluma kumalunga akithe 333 as concentrators as concentrators siyaphambili manje sinyatheleni ngamandla ngoba sokuseduze lapho siyakhona asikhohlweni yilaba abantu befazi laba ama independent ama candidates lawa asayina azithi ngawe 333 yona esazi sobala ukuthi akakhethwa ngalibandla afana nalendoda ebikhuluma ku studio 7 izithi yona ngeka ward 1 kobulawayo siyamuzwa le mfulumo zakhe azilokhuzayo ezokufuna ukuhlukanisa abantu uzokhuluma ngo-Eric Gono ka-Elobengula Magwegu ngoba laye wakhethwa ngabantu ethi kazange asayinelele bantu kulezi zathu zokuthi abanye abathi bakhitshwe or nampo omonzora sesehluleka ngithi uhlulekile ngitho nokufilda even one candidate funa ukuba yilokhu zeni imbuzi edlayo yodwa kodwa hayi ngikazaukuthi ngezana ngekeisize ibe lesifiso sokuthi imsebenzise ngoba kasela mandla uvala ulezi ufana ne-barriers check
linjani emsakazweni linjani emsakazweni ka-studio 7 ntungameli inkomo hhayi siyayibonga siyakubonga mfowethu usifundela kahle izindaba hhayi siyabonga mpela siyuhlale uyibambe njani uyazi ukuthi ngizwe inkulumo kababa lo ifikile mbalula lo ababa lwani ujwayela abantu lwa laphana singathi ubengakhulumi laphana ubewumane umbalula lapho thina abantu bagcwele South Africa babalekele iZANU PF yakhe le oyivikelayo lefikile mbalula baba lo kakwananga lo thina sifuna abantu bebuswe ngendlela yena i-ANC yakhe ibusa kahle abantu yikho abantu bakhe bangabaleki kwamanye amazwe yena uzodefenda ibandla leZANU PF baba sicela ukuthi usihloniphe kancane cela usihloniphe mbele sibuye laphana ke kuma-election laphana abantu kabangakhohliswa iZANU PF kabavotele elinye ibandla upresident elinye ibandla nothi iZANU PF iZANU PF sibakhothi kakhulu abantu sifuna utshintsho 43 years lokukhotshwa into eyi-1 hayi ayiphumi ibandla leZANU PF leti yabo
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp unombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika abaholi bebutho lakwele Russia ababili babikwa bengaziwa ukuthi bangaphi ngemva komvukela wamabutho wenziwe ngeviki edluleyo. USevei Slovonika noValery Gerasimov babikwa bengazakali ukuthi bangaphi. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele lolandela izombusazwe umnumzana Rafael Mthombeni.
Ya baba kande ngibona ngathi kulohlupho lapha ngoba ungakhangela kuhle kusesibili ibutho leRussia leli likaze lifike kusona lesi sigaba sokuthi kekubize sokuthi kube lo mvukela ukuthi kuthiwe khona ibutho ingxenye yebutho iyavukela umbuso njengalokhu angikholi ukuthi kube kwenzakala ngaphambili lokhu baba yilizwe anginazi njalo kusiye emuva kodwa-ke okwakhathesi kukhanyile ukuthi nokulohlupho kangimangali-ke nxa kungathi kuzwakala kuthiwa khona omunye ukhomanda owebutho kabonakali angabe ngabonakali ukuthi ubonile ukuthi kuzawuba khona ubuzima lapha wahle wabaleka kumbe kungenzakala ukuthi kungaba khona ukuthi kasabonakali ukuthi vele sebemthethe sebemcatshisile njalo akasoze aphinde abonakale futhi kungenzakala ngoba iRussia iyilizwe elikhokhelayo nxa kusiza kulokho okuthiwa khona i-authoritarian rule iyilizwe elifundisa amanye amazwe ukuthi kwenziwa njani nxa umuntu angenza njengakhona lokho mbona ngathi kuzaba lobuzima sibili obukhona obuzabe bucatshile esingasoze sibubona
ngokubona kwakho ele Russia lokhu lilizwe eliqinileyo yini nxa sikhangela umvukela lo owenzakeleyo
yebo ilizwe leRussia yelokhu elilizwe sibili eliqinileyo ngokubona kwami kodwa ke kukhanya ngathi kungabe kulishekile sibili ukuthi kulihlukumezile khona lokho okwenzakeleyo ukuthi amabutho ahlamuke ngoba ungakhangela leli butho elihlamukileyo libutho ebelivele lingathi liseduze kakhulu lomkhokheli weRussia uPutin ngoba ungalalela kuhle ubelisebenzisa ibutho leli ukuthi liye khona le e-Afrika liyediliza liye khona le Middle East liyediliza anti khathesi ubeselifake lapha e-Ukraine ukuthi liyediliza kodwa-ke angazi ukuthi khonapho lapho kusuke kwathini e-Ukraine lapha kungathi impi yakhona le e-Ukraine ifuna ukukhathaza ngoba angithi ekuqaleni wayengathi uza kuthi yanga nje ayephekele abantwana manje nanku umnyaka usuchaya nazo inyanga sezingathi 1 year 6 months 1 year 7 months kulapho lokho kulwiwa so phambili ngale kungathi akusalunganga kuhle ngiyabona ku front line ngale so mbona ngathi khonoko kwelixegisa ilizwe leRussia ukuthi iyalehlula impi le e-Ukraine yiko kwenza kukhanya ngathi ubusuper power balo bungathi sebungathi buba lo mbuzo kancinyane ukuthi kathi behlulwa yini ngoba so babesebenzisa ama drones lana besebenzisa izikhali ezinkulu besebenzisa lokhu kodwa kukhanya ukuthi akusachayi izinto lezi azisachayi sezichaywa ziphezulu yiko kungathi kakusakhanya ukuthi benza phambili.
Hello ke ngumnumzana Raphael Mthombeni uhlaziya ezombusazwe esigcibela ke uhlelo lwethu lamhlanje igama nguChris Gande libele impela viki elithukela asidibaneni njalo ngomvulo ekuseni kodwa zikhona ke nsuku zonke kusihlwa ngo 7:30.